sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibongeke uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-4 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela emtoko kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Lelo bevele seliyinhlekisa Chris, leli sikhuluma ngalo lababalisi sebeze beseluzwa ngongabantu obuthanyela ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo.
Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo.
Usukuhlupha kathesi lawo wamapolisa ngabasebenzi bekhululekile sempokuyekela izinto zisenzakala.
Kule sehlakalo esitshiye abaningi bekhuza umhlola, amapolisa athi abuphe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona.
Incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelela ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni hatshi kweleHarare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele Citizens Coalition for Change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela emtoko esigabeni seMashonaland East kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo. Embikweni owethulwe enkundleni yokuxhumana e-Twitter, leli bandla lithi bekulabantu abathathu kade befuna ukuncintisa ku-Ward 9, kodwa ababili bagcina bededela emuva baphuma kukhetho ngenxa yodlakela. Kuthi owesithathu nguye othunjelwe umkakhe ebusuku wathathelwa isithupha ukuze engenelisi ukuphanyeka igama lakhe emthethwandaba we-nomination court oyenzwe izolo. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba, njalo asizwanga igama lothunjiweyo lokuthi usekhululiwe na. Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS yenze umhlangano enkundleni yokuxhumana e-Twitter iphawula lolu cwaningo. Lolu phenyo lulesihloko esithiwa Beyond Geographies of Inequalities, Education Public Financing Post-COVID-19. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu cwaningo.
Ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi. Lelo ke vele seliyinhlekisa Chris, leli sikhuluma ngalo ababalisi sebeze beseluzwa ngongabantu obuthanyela ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma kokusikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo, nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule umkhandlu omkhulu ababalisebesilela sibuye sikhangele iurban rural divide indlela izikolo zemaphandleni nqa ziqhathanisa leza kobulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu ngoba ezinye usathola kulesakhiwe sisodwa ezinye kuvele kungela sakhiwe ezinye zifulelwe ngotshani ezinye zilama tiles ngahamba kubo Harare uye kubo Girls College kobulawayo izikolo zilama tiles kodwa ngamunye izikolo ezibhalwa izimseki zonke sibuye sizokhangela ngokuthiwa i-gender disparities lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ekakhulu obaba kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obaba bakhangela ngenye indlela lanxa obaba engayenzanga lutho kuyabe kusuthiwa uyanidelela kumbe ubaba la nxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo ubone ngathiwa ngiyamdelela uyangibuluzela at the end of the day kugcina sokungasasetshenzwa kuhle ngoba lokho kusayeyiswana ngobulili
kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lwenu lolu
okunye sikukhangelayo sikhangela izikolo zonangwaso zisinikani but okukhulu okukhulu sizama ukukhangela i-budget iZimbabwe yi-signatory ye-Dhaka Declaration lapho kuthiwa khona i-budget ye-education must be 20% of the national budget nxa sikhangele yethu iyabe ikhatshana kakhulu kwesinye isikhathi nxa singaqhathanise ka-2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes i-TACC yaphuma isiyi-less than 11 votes ngabona kwaphuma 9 point something imali leziyana izwe ziyenza uthole emakhaya kubhadala ifees ezincuncu emadorobheni kubhadala inkalakatha zefees kuma-boarding fee schools kubhadala inkalakatha zefees kukanti sona isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi education must be state funded inzira masanga yamncedisa uhulumente ukwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali yathi kakufonwe into okuthiwa i-education equalization fund khangela ama-resources i-diamond lonele litshontshwa every day legolide izihlahla thina esilazo ngapha kubolupane i-coal esewange kunengi okukhiqizwayo okungekuma-national resources esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganise izikolo ikhuphula iholo lababalisi konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe yokubisela isithunzi sombalisi kuyayangisa njani ukuthi uhlangane lo wawuzigeli ekhuluma lo nini umzwe ethi ngikhola imali engcono kule kambalisi uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singathola uhulumende olalelayo njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlalele avuke enanzelela ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethi injongo ikuvuselela imfundo yeZimbabwe ikuvuselela isithunzi sombalisi kakhulu kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi $540 angadubeki ukwenza into ayifunayo angehluleki ukuhambisa umntana akhe esikolo abantwana bababalisi yibasebefunda ezikolweni lezo kuthiwa ngezemakhaya kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodi pho izikolo ngezani
alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamathitshala emaphandleni e-ATUS Amapolisa athi abophe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona. Lokhu kwenzakale e-Heathcliff e-Harare, kutsho amapolisa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Pony athi kabethanga ngegama umsolwa ngoba umthetho uvimba ukuvezwa kwamagama abantu abangenelisi iminyaka yokuzalwa efika kwelithumi lasitshiyagalombili 18. Okwaziweyo ngumnumzana Amon Mere obeleminyaka engamathumi amathathu lanhlanu 35. Unyathi uthi ababili laba banatha kakubi esabhini ngolwesithathu basebexabana. Uveze njalo ukuthi uMere wafela endlini yomsolwa lapho agwazelwa khona. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sokugcwele indawo zokunathela ezingekho emthethweni lapho abasuka benatha behlanganisa lezidakamizwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Okwakuqala ngilusizi nalowo muntu
oswelakeleyo bese ngisithi kulowo nkazana lo omncane kangaka o underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababilo 18 bengena kumashabhini kutsho ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshabhini yena lo ulecala wawuqala ishabhini vele kayivunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi khona abantu aba under 18 bengabuyi kathe isinto seyenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu endesilusizi kakhulu ngaloko kwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamizwa bebema utshwalatshwala buntu vele kakwazi umuntu ngaleyi ndlela okutsho ukuthi ukuthi bavele kulama drugs abakade beyade beyasebenzisa yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamthi pipi icala ngomnikazi weshabhini kube kungafanelanga avumele abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshabhini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe
yikho sibili ube kafanelanga abe eseshabhini umntwana lo kathesi ngaze lwambophe uvele kafanelanga ayejele baza kuyenza njani engxenyehlala yedwa umntwana lowo akula mntu okwaziyo kathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele kabezwa akungabantwana okuncane ncancane yikho kwenza ukungezwa okunye ngaze ukubone la so lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni nxa besenza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi kona kathi vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani kosokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sephombukekela izinto zisenzakala ngabaselandaba lakho bathi beliyazibonela khona ngali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le into enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela la ekokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana nomntwana o-underage umntwana owangikona vele sesiyisigebenga bengezwa so into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongaphongukugwaza umuntu nje behlezi nje khonaphaya lapho ngisukuma agwaza umuntu akwenzakali lokhu abantu laba ithink bakade bethandana ngasebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana aba-boyfriend kumbe i-girlfriend khonapha yikho mina ukubona okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha
lo ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende sehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuthi achasise okunengi ngalolu daba Ivandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele-CCC. Ekhuluma kugwalo, alulobele inhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunaki, umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo, uthi kuyadanisa ukubana nxa kuhlolisiswa imbali yesigaba semandebeleni eleBhilitane kalikaze licothoze ukubulawa kwabantu bezigaba lezi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kuze kubela namuhla. Kuthi okwamanje amalunga edale lePhalamende akweleBhilitane akhuluma ngokwephulwa kwamalungelo abo Jobs Khala labanye bakhe kukanti amalunga ebandla leMRP aphose afike ichumi ali 8 asuswa entolongweni yekhami ayajokozwa ichikurubhi maximum prison eHarare okukhatshana lezihlobo zabo kodwa abakaze bakuthi bukhu ngakhona lokho. Istudio 7 ixoxe lomkhokheli weMRP umnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain ikakhulu ngiqondise kuParliamente yaseBritain ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso emva kokuthi mhlaka 27 October eParliamente yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eTRCC kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU-PF.
Moyo, ungasitshela nje ngamafitshane ukubana incwadi le imumetheni?
Incwadi yami le ihighlighter ngusukusela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lwakomthwakazi. Kakhulu ngizahle ngingene endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi-ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations lalokho kungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi iBritain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 uhulumende nalo khona weZANU-PF ebulala abantu ngegugura wundi esikuthi thina igenocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengela kucala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state, iBritain ayizange imkhondema ukuthisha ukuthi unguhulumende kumbe unguprime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMgabe, yakha iZANU-PF, khathesi yakha uEmerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe while it's the same Britain yiyo futhi eyayenza iZANU-PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu kodwa sikhala, sikhuluma ngolwethu uhlupho lwemathebeliland ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Ukuqala ngo-1893 be-invader iMathebeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwazokuthi ngo-1980 besibambanisa le Zimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher owayengu-prime minister waseBritain ngaleso sikhathi wathi lo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athathwa asiwa khona le kwelendlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibona abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 beqila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni ndathi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi eseGoli. Ubumanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende uzajezisa kalukhuni abesilisa abadlwengula abantwana. Umphathintambo obona ngezabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kuzamele ingatsha zikahulumende kunye lomphakathi babambisane ekulwisaneni lezehlakalo lezi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu isele ikhuza umhlola ngemva kokuba itshelwe iCommission yezokhetho eZEC ukuthi nxa ifuna ugwalo lwabavoti i-voters roll kuzamele ikhokhe imali engamadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 187,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngichana njani basakazi nabalaleli. Bengithanda ukuthi ngiphendule ubaba lo okuthiwa uSizwe Chiroza. Ukuthi abofunda ukuphendula into eyiyo okufanele ukuthi ibe ibuziwe. Not ukuthi ajikele izinkulumo. Umtenda Chilumbo ukhulume ngento ecacileyo ba. Engajonidi ngadingwa ongajikajikisiyo ukuthi abantu abayenza i-grand plan bayakwazi wonke ukuthi yini okumele bekudistracte eMathebeleland. So kuliqiniso lokho elingeke libalekelwe nguye uChiroza because uyalibalekela iqiniso lokuthi i-grand plan is a written thing phela kusonto ecatshangelwa umuntu ukuthi injani umbena akayazi. Mayefuna ukuthi abe yazi abeyibone ukuthi ayibone simbonise ukuthi sigcwele umhlaba wonke ikhona. Ibhaliwe futhi ukuthi kwakuyisecret yamashona ngeke sekufise. Makuwukuthi yinto ayijikajikayo leyo ukuthi ayichaze. So plus yena kunanto angayikhuluma vele because kanti uzakhuluma esitini ngoba angicabanga ngiphele ukuthi kulo muntu okumele asuke emashona lenda azomela eMathebeleland. Kuthi ukuthi usibonisa kono kyan ukuthi i-grand plan yabo iyasebenza ukuthi uthi eMathebeleland kakulabantu. So ubona uChiroza yibo kumele ukuthi basuke lapha basuka khona kuChiroza khona le kumbe kwaZulu bezomela abantu beMathebeleland kobulawayo. Ungathi kobulawayo akulabantu. Yikho abakudingayo yikho phela okuyi-grand plan yabo okubhalwe ku-grand plan yabo ye-shonalization ukuthi wherever they is any other person who is different from a Shona must be shonalized.
Studio 7, Studio 7, ninjani niyaphila? Hayi thina siyaphila. Sifunde phela nathi zethu incwadi. Afunde phela nathi wethu ama voice note. Siwezwe phuma emsakazweni awu bakithi. Sabhala sangaphenduleki. Kwenzenjani? Kwenzenjani? UChris Gandhi kabaziboni yini ezethu incwadi? Phela nazo zifunde phela. Azifunde bakithi.
Studio 7, Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi siyaphila, siyaphila eZimbabwe nje sibona nje indlala lokuhlupheka lokuswelakala kwemisebenzi. Hayi hayi, hayi kunzima, kunzima kwelakithi. Asazi ukuthi kuyazo kulungeni. Yena namhlanje uthanda ukuphawula ngihlala ngisizwa nje abantu begxeka nje kakhulu iBritain. Hayi iBritain lami ayigxeka ngithi. Kodwa iBritain ngo-1979 asikhumbuleni bantu bakithi asibelene emuva ukuthi iBritain ngo-1979 yayifuna ukuthi iMathebeleland libe lilizwe elizimele lodwa imashona lendibe lelizwe elizimele lodwa umkhokheli wakithi uNkomo wakuvimba lokho singakufihlini bantu bakithi sinabantu sinabayisijwala iqiniso vela singesikufihle lokuthi uNkomo wakuvimba ukuthi iMathebeleland ibe lelizwe elizimeleyo wathi yena ufuna iZimbabwe ibe lelizwe elibambeneyo kodwa ukuba lelizwe elibambeneyo lokho kwaqala sokubulalisa abantu bakithi ukuthi nga yena ubaba uNkomo wazamukela iMathebeleland yakhe njalo umgabo wakhe wamukela imashona yakhe njalo kuba abantu bakithi abafanga kuba kula kufuthela nokufuna artists eZimbabwe so nje zobantu abane besola kakhulu Britain with day Britain yasikulalisa ngegroundi day Britain yayiza iBritain yayifuna ukuthi amazwe ayehlukane ubukhokheli wabukhona lesi sikhathi bavimba ukuthi amazwe ayehlukane so bantu bakithi okunye sibe bosola lalisizisola man ngoba babekhona abanye abakhokheli abasaphila khona futhi ababe lo baba uNkomo ukuthi wayephiwe ithuba ukuthi abuse iMathebeleland wayani baba uNkomo lokhu so into etha lokubeleka ukuthi sike sikhumbulane singasweli kakhulu iBritain iBritain yayifuna amazwe ayehlukane khathesi sokunzima ukuthi siyithathe iMathebeleland khathesi so amaBritain nayifuna ukuthi amazwe ayihluka lokho asikufihli bantu bakithi
thokoza umuhle nithokoza umuhle kuba njani thokozokele kuzwe labasakazi bonke abakhona labadala bonke basemathebeleland ngiyalibulisa njani basali ba ya ukhuluma umkhonisi mathanda hlala lapha esentshurini ukuzalwa ngisegwanda laphana basakazi nicala lami lamikeli bale yami imeseji hawu bantu hambe sengizenginomnyaka wonke phela kadolokhele ngiphosela onke ginya iposti yamadoda hayi ngiyacela abo Gibbs Dube abomthembu hawu nkosi yami ngiyacela bayazi ukuthi namhlanje ngikhala ngabantu bezanupf ngoba next day siyavota ngicabanga ukuthi sonke siyashuka lapho e-South Africa siyovota asibuye e-South Africa singavotanga so kumele sivote next day so into engiyicelayo ikakhulu kubantu bezanupf sicela ukuhlonitshwa sicela sizibone lathi sihloniphekile njengabantu because into engiyithoyo ngodlamelo olulwenzakeleyo lensiza nasematobhu sicela kungayenzeki kuya because thina angeke sikwekele kumpya ngeke sikwekele vele ngeke sibayekele vele bakwenza ukhona abakwenzileyo ukuthi ngeke sikweke ngeke sibayeke vele sibe iqoqezandla kuzolwiwa so besicela lathi ukuzibona sihloniphekile abantu bezanu PF lisihloniphe lathi ndiyekele indawo yenu odlama umuntu ukhethe siqhwebeni kahle madoda anti sibona lathi sihloniphekile sibone sihloniphekele sihloniphele abazali bethu labo bantu elibatshaywa ngabazali benu balondla laba bantu namhlanje oba seliyengwa yilaba bona abantu bezanu PF ngoba befuna ukuhlala ezikhundleni belokhu bekuguquluza umhloni selisithi litshaya abazali balilanihloni ngiyabonga basakazi ngicala ndibala imeseji yami
kangibingelele uStudio 7 ekuseni yalamhla ngithi salibonani ngezindawo la elikhona ngicela bakithi like livalele message yami ngibuhlungu yilana engumagolide ngithathelwe istendi sami enyama endlovu kwathiwa angilalo ikhadi elezanu kufanele ngibe nekhadi ukuze ngisithathe mbe ngicela ukubuza ukuthi kanti lina mawo veterans mazipra forces litsho ukuthi lento eliyenzayo lina izalisiza kuze kube nini lingabantu abanjani abakhulise limpunga eloko lingazi ukuthi ekhaya kukuphi Akeli tinga lihleli lizibuze ngenye imini ukuthi kanti lina kini kungapi abafoweni babulawa ngesikhathi seground lina selisilandelela futhi thina abantwana balabo bafweni ababulawayo libhizi liyasiphuca izitend kanti lifuna siye kuphi ngoba thina singaba kamthwakazi into yeni le mawo veterans ngezinsuku lizazisola izakala
ye ku studio 7 no studio 7 liyavuka livuka njalo basakazi bethabahle hayi siyavuka siyavuka bengicela ukuphawula kancane laphana kubaba lo osola umdenda laphana osola umdenda lo emarapi ekuthini baba lokhu wena okusuthayo kuzano PF kusuthe labantu bakini khona lebempumalanga thina abantu besindebeleni inzondo esayenzwa ngabantu bempumalanga angeke yafa yaphela wena ngendlela yokuthi wena ufuna ukuthi thina abantu besindebeleni sibe ngamagwala sizwane lezitha zethu akusoze kwafa kwayenzakala wena wedwa uwedwa wedwa zwizwi ungazwana labo kodwa angeke uzwitshintshe population yemandebeleni ukuthi kayiyozwana labantu bempumalanga ngoba thine into esiyaziyo inzondo abasenza yona siyayazi njalo yiyo esiyibonayo njalo yinto engasoze yafa yaphela emoyeni yethu ukuthi siyazondwa abantu bempumalanga so wena ma ufuna ukusithandisa ngoba wena bayakuthanda hhayi ukhohlwe uphinde mntu omdala ukhohlwe uphinde sibili njengesidomo esikolweni ukhohlwe uphinde lokho akasoze kwafa kwayenzakala in 100 years ebuyayo angeke kwafa kwayenzakala kodwa lokho esikufunayo kuzoyenzakala kuphela ukuthi siphume kuleliya lizwe lasempumalanga
Kunjani kuStudio 7? Impilo yenjani? Abasasazi beStudio 7 bonke ngiyabalochisa.
Hayi siyabonga ke ngamazwi ethu enu lina balaleli bethu. Elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu welemelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili eParliament abalisa eLady House lele representatives kanye lele Senate ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esitishini sezitimela eUnion Station khonapha eWashington DC wakhuthaza ukuthi abantu bayevota ngobunengi.
My fellow Americans, we're facing a defining moment. an inflection point. We must, with one overwhelming, unified voice, speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Vagiti, sisesikhathini esibi. Kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe. Sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo, sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo la. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho, umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.